Ngibona ngani uhlelo oluhle olwenziwe ukuthi kuqhubekise phambili uhlelo lolo. Akwenza ukuthi abantu abaningi abangakwanisanga ukuthi bathole ithuba lokuya register kumbe uya-check-a amabizo abo ukuthi akhona belithole. Sinenzela kakhulu ukuthi esikhathini esedlulileyo amagetsi ehamba kakhulu njalo futhi imitshina ye-VAT ibingathathi abantu abaningi. Ngakho-ke leli thuba lenza kube lula ukuthi abantu abaningi abethole ithuba lokuthi behambe be-register ukuvota. So ngamafitshane sithi i-VAT iyenze kahle angokungezelela amalanga kwenza ukuthi abantu abaningi bethole ithuba lokuya-register ukuvota.
Bona abantu bayaphuma ngemfanelo yini Donga? Bayabhalisa ngobuningi ikakhulu koBulawayo la kwezinye indawo elizethekelelayo.
Uma sikhangele ku-social media indlela abantu abakhankasela ngayo udaba lolu lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisa ukuvota, sibona kuba ne-response engathi iphenzanyana. Njalo futhi uma sikhangele ama-reports avela kwi-VAT nxa kukhuluma ukuthi abantu bangaki abarejistileyo ngosuku ngosuku, sibona ngathi abantu abaningi elizweni bayahamba ukuya-register ukuvota.
Kulabo mhlawumbe abalokhe besithi kabasoze babhalise njalo kabasoze bavote, ungabachasisela ukuthi ukubhalisa kanye lokuvota kuqakatheke ngani?
Ukuqala ukubhalisa kumbe ukuba yingxenye yokhetho lilungelo lomuntu elikhona ku-constitution yethu eZimbabwe. Njalo kwesibili sinazela ukuthi uma abantu beyingxenye yokuvota kumbe ingxenye yokubhalisa ukuvota, kwenza imisebenzi kumbe lokho abakukhangeleyo esigabeni sabo kube lula. So siyakhuthaza abantu abaningi ukuthi bethakazelele uhlelo lokuba yingxenye yokuvota, njalo futhi bedlule khonapho bebe yingxenye yalabo abafisa ukuvotela. Kulabo abaphandle kwelizwe siyakhuthaza ukuthi bezinike ithuba lokuthi bebuye bezoba yingxenye yokwakhiwa kumbe ukuthuthukisa kwesizwe sabo. Sena nje ukuthi kwesinye isikhathi akukulula ukuthi bethiye imisebenzi yabo phandle ngalo ukuthi bebuye bezoba yingxenye yokurejista ukuvota kumbe yokuvota. Kodwa siyabakhuthaza ukuthi abathathele ithuba becele emisebenzini yabo beze bezoba yingxenye yokurejista ukuvota.